Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona lingalifuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni westudio 7 olwesithathu mhlazi ku 19 Ntulikazi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, igqwetha uMnumzana Ngqobani Sithole uthi ukuphikisa kwakhe umthetho olawula ezokhetho akuphehlwanga ludaba lukaMnumzana Xavier Kasukwere, kodwa inkulungwane lenkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe.
Njengabantu amaZimbabwe kufuze sincedisane labafowethu abaphandle kwamazwe ukuthi babuye labo bakwanise ukuvota.
Omunye wentatheli zindaba ezibikwa zihlukuluzwe ngabebandla lezanu PF kobulawayo ngomvulo uLungelo Ndlovu osebenza ezimele uthi usinde ngokubaleka.
Into edabukisayo kakhulu yake ingayikhangeleke aphakathi lokubuza amasendazona nawo ukuthi bayathabatha nabantu bezanu abangezona 50 kumbe kusiya konke.
Kuyaxokozela kwele Melika kulandela ukukhuphuka kwemali engatholwa ngolenhlanhla ozabheja umdlalo weLotto esifika kubhiliyoni lamadola.
Kodwa esikhathini esiningi sivame ukuthi sikubone ukuthi abantu nxa umuntu engaphatha nje imali umuntu uyatshintsha angasakhumbuli ngisho lamazwi la ayewakhuluma phambilini ukuthi yena mhlawumbe uzazifihla.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Igqwetha elilwela amalungelo oluntu uMnumzana Ngqobani Sithole uthi ukuphikisa kwakhe umthetho olawula ezokhetho owe-Electoral Act othathela umuntu ilungelo lokuvota nxa ethe wahlala phandle kwelizwe okwesikhathi esedlula umnyaka olengxenye akuphehlwanga ludaba lukaMnumzana Xavier Kasukwere, kodwa kuphehlwe ludaba lwenkulungwane lenkulungwane zeZimbabwe ezihlala emazweni. Igqwetha likaSithole uMnumzana Addington Chinake ufikise amaphepha lawo emthethwandaba weHigh Court izolo. USithole uthi iHigh Court kumele yesule isahluko 23 somthetho lo ngoba sisephula isisekelo sombuso welizwe. UKasukwere yena waliswa ukuncintisa kukhetho lukamongameli lidale leHigh Court kunsukwana ezedluleyo ngemva kokumangalelwa ngumsekeli weZanu PF City. Usehlale kwele South Africa okwesikhathi esedlula umnyaka lengxenye. Kodwa uKasukwere uyakuphikisa lesi sinqumo emthethwandaba weSupreme Court. USithole utshele uNtungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi umthetho lo kumele wesulwe.
Sesifinyelele inkantolo ukuthi isixazululele udaba lolu olubiswe i-judgment kamankota ekhesini kaKasukwere. Okokuqala engiza kufaka kube obala ukuthi angisilogcetha likaKasukwere, njalo kangimelanga ukuthi ngincedise uKasukwere endabeni yakhe. Mina okuphela okungithintileyo njalo okungithintayo ngejudgment liyana ukuthi abafowethu labodadewethu abangaphandle kwamazwe, abafowethu labodadewethu abaphakathi kwelizwe abasebenza endaweni ezitshelitsheneyo, i-judgment liyana iyabathinta ekuthini ngenxa yokuthi basebesezi or bahlale more than 18 months bengekho ku-SCT constituency ya akumelanga bavote. Kuyukuthi umthetho vele unjalo ku-section 23 subsection 3 we-electoral act. Nxa ukuthi uyawukhangela umthetho wonalowo sesithi siwuhlaziye kahle kahle, uyabe sokusitsho ukuthi umuntu kutsho ukuthi nxa ephenduka endaweni yakhe kuyahle zathi-ke ngababaze ngamemeze lokuthi uzanywani vele umthetho nje oyindidane. Umthetho lowo ngithe sengihlale phansi ngawukhangelisisa ngabona ukuthi hhayi, njengabantu amaZimbabweans kufuze sincedisane labafowethu abaphandle kwamazwe ukuthi babuye labo bakwanise ukuvota. Lo muntu okhonapha elizweni ukuthi angahamba ayesebenzela kuboHarare kumbe kwezinye indawo akwanise ukuphenduka vota.
Udaba lolu ukhangelela ukuthi luhluzwe nini yinkantolo? Ingaluphatha ukhetho lungakafiki yini?
Njoba ngichilo ngaphambili ukuthi injongo ayisiyo ukuthi ikhesi o indaba kaSkwere incediswe. Injongo ngeyokuthi abafowethu abasendaweni ezijiyeneyo abangeke bakwanise ukuthi babe ku-constituency for a continuous of 18 months bangabi phandle. So it's not an urgent matter ngenxa yokuthi kulaleke kaSkwere. UKaSkwere ulamagqwetha akhe, uKaSkwere bayibambe ngeyabo indlela abayibambe ngayo, indlela kimi esuthisekayo. Njalo I think ukuthi iSupreme Court izabancedisa. Kodwa vele ibancedisa entweni thina esicabanga ukuthi yinto vele illegal. It's unconstitutional vele khona. Umgogo nalo 18 months kuyukuthi ama elections enziwa every 5 years ukuthi uvela ngapi uzama ukuthini into tinesiyilwisayo.
Ubona kufanele ukuthi umuntu alahlekelwe lilungelo lokuvota nxa ethe wahlala isikhathi esinganani phandle kwelizwe.
Inkalakatha ukuthi umZimbabwe ukhona ulama particulars akhe is registered to vote kuza vote kathi imigoqo ngiyani. Hayi angibona ukuthi kuloncedo lokho ayikhitshwe imigoqo leyo abantu bakwanisa ukuvota. EZimbabwe lami nginje so ngafumana sengihamba kwezinye indawo siyadinga lama ungaphilisa imuli yami. So kuyabe sokusitsho ukuthi njengoba kule issue yama dual citizenship sokufuza ukuthi every after before 18 months zikwane kumele ugijime uphenduke ekhaya uzokuyabalala ukuthi usufikile uphinde usuke uhambe uyesebenza nxa sezifike 18 months ugijime uzokuyabalala kanti vele imigoqo ngiyani umthetho engancediyo leyo kayikhitshwe.
Alo ke ngumnumzana Ngqobani Sithole igqwetha elilwela amalungelo kaZulu ubexoxa le studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda.
Omunye wentatheli izindaba ezibikwa zihlukuluzwe ngabe bandla lezana PF kobulawayo ngomvulo uLungelo Ndlovu osebenza ezimele uthi usinde ngokubaleka ngemva kokutshaywa kanye lapho okubhaqabulwe omunye wakhe uAnastasia Ndlovu weStudio 7 walimala. UAnastasia uthi elokho esizwa ubuhlungu emzimbeni njalo ulindele usizo olukhangelelwe kuvela kuhlanganiso elwela amalungelo entatheli eMisa Zimbabwe ukuze ayekwelatshwa njalo ahlolwe emthineni. Isikhulumeli samapholisa mnumzana Paul Nyathi utshele Studio 7 ukuthi amapholisa sadingisisa ngalolu daba njalo ibandla lezanu PF lithi alikhuthazi ukuthi kube lodlakela. uLungelo Ndlovu uchasisela usithandekile emhlanga weStudio 7 ngokumehleleyo njalo uthi kuyadanisa ukuthi intatheli izindaba azivikelanga ukusebenza.
Ye ayi kuyinto edabukisayo kakhulu yadinga ikhangeleke. Sisa phakathi lokubuza amafenda zona nawo ukuthi bayathisabayathisaka ngabantu bezana abantu bezana ye babaneyisibini abangezona 50 kumbe kusiya ku-100 egqoke izikhipha zabo zezana ebegqokele amakhepsi. Ngithi intatheli izindaba ezibaliselwe uAnastasia Ndlovu mina uLungelo Ndlovu okhamena sithuso uSimbarashen Baranganda lonathi Chuma bafika basibuza ukuthi lendani lithathela namapilisi impilisi alapho yenza ngo-1 sabachaseka athikathi zintatheli izindaba lani ndinxake ngasithela nje ukuthi kwenzakalani izi-side of stories zabantu bonke ababili khonapho sisa njalo mina ngikhuluma lomunye onganathi ingane uyakhokhela lemucuku labantu. So ngisakhuluma naye ukuthi singama ukuzwisisana ngoke sithi akutshengise ukuthi akhombise ukuthi uyintatheli zindaba uyintatheli kuyinokukhombisa ukuthi uyintatheli. So ngisathi ngiyangena esikhwameni ukuthi ngikhiphe-ke i-press card kodwa sengimtshela ukuthi hani mangiyintatheli zindaba ngokomsebenzi. Wase wathusha-ke icuku lona lekade behamba bebaningi vele abantu bakhona besithi vele abantu laba akumelanga bayekele babasidilithi bahle bangigombolozela lami khonapho ngatshaywa lapho emsweni kumbe kuyimpama kumbe yinqunzi lani ngisuke ngasuka sengibaleka khonapho ukusila kwami khona lokuthi ngisuke sengibaleka ngemva kokugondolozelwa ngale lixuku lonalelo labantu.
Usuthethe nyathelo bani ngemva kwalesi sihlakalo?
Ye ngemva kwalesi sihlakalo sigcine sibhalela inhlanganiso yemisa sibahlali so inisa ithini keep statement sona leso khombisa ukuthi sisichayile ukuthi umuntu onalo posting ngalasefia nguye ngizama ukuthi kuzamele sisindani yethu leya case but angisathola ngithuba ngoba bekuningadingi ukwenza kusukela izolo ngihlahla lokuthi angayinika imali kodwa bengilesifiso sokuthi ngizabuya khona emapholiseni ngiyevule yami case ngoba kuyinto embi ukuthi uhlasele umazindaba ngalesi sikhathi lapho inkokheli zenzenze inkokheli zelizwe sikhuluma ngokuthi bakube nokuthula lokuthi ama-bodies la abona ngeze ngabe ngonwa zindaba bebhuquzele ukuthi uhulumende akhangelisise ukuthi awula zehlakalo ezinjengazo lezo zikhangelane lokhetho bekuyikuzama ukuthi kucathiswe ukuthi abantu labo bangakhuluma ukuthi bashayelwane kanye labo njengalabo bazibona bephezu komthetho ukuthi vele bazibona bephezu komthetho benamandla okwedlula umthetho selesishoda ukuthi ungake washaya i-journalist iqedeke ukutshela ethileni i-journalist nawe uqeda lapho ubatshele ubachazele ukuthi nangonozinda so bona into ade besishayela yona ukuthi sidinithe ifuthesho elesiyithe ukwenzela ukuthi kungakhanye kungacaci ukuthi kahle kahle kuyini fika abe kusenzakala khonaphana ku-history.
Ulungelo Ndlovu intatheli zindaba isebenza izimele obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje inhlanganiso ezilwela ilungelo likaZulu kunye lentatheli zindaba ziqhubeke zikhuthaza amapholisa ukuthi kumele abophe abachaye intatheli zindaba. Ngesizwe unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lentatheli zindaba eyezuji umnumzana Perfect Hlongwane.
Ngokulusizi kakhulu ukuthi sihlangana lo daba lokuhlukunyezwa kwentathele izindaba, intathele izindaba zethu ezinhlanu kobulawayo bahlukunyezwe kakhulu ngabantu akade begqoke izembatho zebandla leZANU PF. Sibona sengani lokhu into embi okungafanelanga ukuthi ngaso sonke isikhathi sihlekelele, into esingafanelanga ukuthi siyivumele ukuthi yenzakale phakathi kwethu. Ngakho ke siloku khona nokukhulu kakhulu ngalolu daba lokuhlukuluzwa kwentathele izindaba zethu kobulawayo. Esingakutsho ukuthi sidane kakhulu ngokuthi lokhu kwenzakala ngemva kokuba sibe le nkulumo kanye lengxoxo labezomba ngazwe ukuthi bangaze balwisa kumbe ukuhlukuluza intathele izindaba. Ngakho ke sibe lokuvumelana ngalokho, asikhangeleli ukuthi abezomba ngazwe babe yibo abahlukuluza intathele izindaba. Sicabanga ukuthi yibo kufanele ukuthi bakhokhele odabeni lokuchumayela ukuthula elizweni, ukuthula ukwenzela phela ukuthi nxa sisiyafika umhla ka 23 sibe lokhetho oluhle, ukhetho olungeladlame, ukhetho njalo olwamukelwa nguye wonke umuntu. Sikhuthaze njalo amapholisa ukuthi kufanele ukuthi baphenye, ngemva kokuphenya babophe labo abaqhube lolo dlame kobulawayo, kanti ngemva kwalokho kufanele ukuthi basiwe emthethwandaba. Nxa bengasiwe emthethwandaba bayegwetshwa khona ngale, ukwenzela ukuthi phela kube isibonelo sokuthi ilizwe kalikhuthazi ukuthi kube lo dlame ikakhulu kuntathela izindaba. Sibona sengani lokho kuqhakatheke kakhulu. Engingakutsho ekugcineni ukuthi abezomba ngazo kufanele ukuthi ngaso sonke isikhathi bakhuthaze abalandeli babo ukuthi bengaze balwisana lokuhlukumeza intathela izindaba ukuthi ukhetho lwethu luhambe kuhle.
Hello ke ngumnumzana Perfect Hlongwane onobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lentathela izindaba eZimbabwe Union of Journalists.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphepha ndaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lodaba lokuthi omunye undoda wegogwe uSpencer Dlamini ugwetshelwe ukuhlala ijele kweminyaka engamachumi amathathu ngemva kokutholakala elecala lokudlwengula omunye umama lokumthathela imali. iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uhulumende ulandule udaba olwethulwe liphephandaba leNewsday olokuthi amasotsha akwele Mozambique asekhankasela ibandla leZANU-PF esigabeni seManicaland. Isikhulumeli sikamongameli umnumzana George Jaramba uthi umfanekiso wevidiyo otshengisa amasotsha la esithi osomabhizimusi bangasoze basekele ibandla leZANU-PF bazadutshulwa babulawe ngowamanga. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, salibonani basakazi bethu esibathandayo kanye labalaleli beStudio 7. Siyabonga laphana, siyabingelela sithi izinyoni lesilo size sinyama sikamthwakazi. Bengisekhaya impela besiya eSpain, eLuagueru, kuthiwa emaboneni. Uyazi ngogawula emali ekhuluma indaba zemigwaqo leyo. Ukusuka eBeitbridge siyabamba koBulawayo, umgwaqo lwana ufile, kodwa ukusuka koBulawayo usiya eLuagueru, emaboneni. Mina la ma-tourgate angikhona, ungabheka ama-tourgate aseBeitbridge, wona lona umgwaqo weBeitbridge Bulawayo, yaso tourgate phela, uyacabanga ukuthi maybe ngabantu nje abamileyo. Ubusubheka ukusuka koBulawayo usiya eLuagueru, ukuthi mina bengicabanga maybe sesiku-N1 futhi sesiku South Africa. So andiyamanti indawo zangale emashonaleni ngapi emaNdebeleni lutho akulanto abayilungisayo. Right, siyadlula lapha singena kolunye idaba. Uyababonaka abantu beZANU-PF even lati nje bangabasethusela balina kanje libuye South Africa. Sibabonile masiye luwagweru le manje batshaye intatheli yezindaba. Yabona ukuthi iZANU-PF lobucorrupt la umnankagwabo la babesithi yibona bafuni ukhetho olungela msindo. Nanku sebeqale betshaye intatheli bachazele ukuthi yena yini. Kanti abantu beZANU-PF banjani vele? Banjani? Abazama ukusihlonipha bangathola isikhathi. Bazama ukusihlonipha iphilizo lezimbabwe labona abanye ade besembuthwaneni ukuthi umnanka kukhiphe indiza ukuthi ihambe i-check ukuthi uchamisile abantu abangani kusiza ngani yena noma engaba labantu abayi-100 and something. Bona la abantu abasupport iZANU-PF abakwananga emakhanda alikho right emakhandeni lapho upstairs alikho right. So ake lizame ukuthi lisihloniphe abantu beZANU-PF kathi linalo yini enzima kangaka le mgwaqweni ifile futhi last week besiye egweri ekana mishini le Bulawayo to Kana mishini umgwaqo ngkhona ufile. iZANU-PF izame ukuzinika amakhwapha izame ukusihlonipha please. Yacela ngalawa amagama amen.
Ani linjani basakazi yonke khonapha ku Studio 7. Ngokuqala ngithanda ukubonga ama voice ami ngawezwa abalwa kakhulu okutshengisela ukuthi hatha lilangetha bejabe. Indaba ebuhlungu esizwayo le ukuthi kusayina ibhili yokuncindezela abantu patriotic bill. Hathi lapha iZANU-PF kumbe sithi uhulumende weZimbabwe sela okwahluleka okukhulu. Angeke umuntu ethabele ukuthwala amanzi ngegabha elivuzayo. Xa igabha livuza liyavusa sebeswele into yokwenza. Angeke umuntu ethande umuntu omthwalele i-AK le-Oka ngapho kube sokuthiwa kumele kuthande. Sizalithanda kanjani lizwe lethu? Thina singahlalanga kuhle, thina silamba, thina sidubeka kungela mali, abantu bebulawa. Hhayi, asoma-sanctions lawa. Ubulala abantu abakho obusisithweni ufakela ama-sanctions. Igama lami ngumvukani Zulu sekhezi. iZANU-PF siyehlulekile, akungena amanye amaphathi, akungena omunye uhulumende. Khansile le ibhili, umuntu uyavunyezwa ukuchothoza xa engenzi kahle, xa umuntu uvuma ukusola.
Salibonani size sakithi samaNdebele, maNdebele amahle, ngicela ukuveza owamumbono. Bengicela sizo sakithi, asihlanganeni, singalulazani, singakhethani. Zonke indimi eziphakathi kwesizwe sakithi ngicela zingakhethwa, kasakheni isizwe esilobumbano, esilothando lenhlonipho. Thina amaNdebele sathengiswa ngabamhlophe, besabe ibutho likababa uNkomo, basithengisa kwabaseMpumalanga, basibophanisa ngomsila. Ngamazwe amabili lawo, kulelizwe lemathebeleleni, lelizwe lemashonali, maNdebele kasimeleni iqiniso, sikhululeni isizwe sethu, labafowethu abaseMpumalanga kabazivuse, kasibazondi, kodwa kasimeleni iqiniso. Abantu bayahlupheka kulezintandane labafelokazi lasebekhulile, amaxhegu lezalukazi kumele banakekelwe yithi.
Bona sibona ngishiyapho. This period of junior Studio 7, Studio 7, ubona kanje balandi bakho. Ngivele ngihlale phezu kodaba. Ngisafuna mina ukungavumelane le ndoda leyo ukuthi angugift sondumba lo. Ungazi kumbe ubekhulume equmbe indumba vele. Isikhathi sonke leso ubekhuluma kahle nje, khulume ngomthwakazi, khuluma ngesizwe sakwamthwakazi. Angazi ukuthi sengenwe yini selahleka nje indlela. Nangubhizi ugxeka umqondisi moyo. Umqondisi moyo yena uyazama akufani. Yena wenzani ke lo gift sondumba yena lo gift sondumba wakhona? Ngoba thina siziqhaka manje zabantu baseMpumalanga zabeChabi. Usuke lapho udukisa abantu uthi mabavotele nje omunye umuntu waseMpumalanga oyingane yabomgabe nabomnankawu. Alibana phela ukhumbula ukhuluma ngokuthi lapho kunamakhansila nalapho kunama MP kuvotelwe ke mhlawumbe izaphu. If izaphu ngeke kuvotele iMRP, sibona ukuthi uzama ukukhuphula isizwe sabathwakazi. Hayi ukuthi wena uyotshela abantu bakithi ukuthi mabavotele amabandla aseMpumalanga. Thina njengathi nje asinandaba lokuthi iliphi ishoni elizongena esteadout. Thina sifuna ukusafeguarda amandla ezabelweni lasezigabeni zakithi. Uyangizwa nawe na gift sondumba.
Sibingelele kuStudio 7, sibingelele abasakazi nabalaleli. Yebo, ngizwa ubuhlungu kakhulu ngalaba bantu abachaya intatheli yami u-Anastasia Ndlovu, umsakazi ohlakaniphileyo onezindlela ezinhle zokusibikela izindaba. Ngalokho-ke ngicunuke kakhulu, ngifuna ukulazisa lena bantu bezana ukuthi lokho elikwenza u-Anastasia Ndlovu angikuthandi. Kodwa-ke msakazi, okungakwenza bophisala umama oyena obe uthenga kuye, onguye obehamba lalaba bantu abalikade belishaya laye ekuchaya, nguye ozoveza yonke into eyenzakeleyo. Ungathwali nzima ngokuthi abanye awubazi, ezilongu kulala umama othenga kuye ngasonke isikhathi Anastasia Ndlovu. Wena phela uleqhawe, ngiyakuthanda kakhulu mama, ngiyakuthanda kakhulu. Bese ngikhuza-ke lo okhuluma kube nge-MRP othi MRP lo muntu oyedwa ephalamenti ugula ikhanda lo, izoyekela njani ukuba lo muntu oyedwa litshontsha? Anti lina lingamasela, yikho lithwele ama-$40,000 liwatshontshayo ama-resources ethu. Ngicela ukuthi uthule nge-MRP ngoba MRP ngoba uzoba lenkinga ngelinye ilanga. Ngiyabonga, bye-bye Studio 7.
Ke ngibulise ku-Studio 7 noma nje amali ukuze nama-report ami engasakhitshwa. Ngikhulume ngokuthi ungabona igambe noma ama-opposition engaqalisa ukuthi aya-opposa ilokuzeni ibhili le-patriotic bill, yikuthi vele siyabe singahlakaniphanga kakhulu ukuthi sibone vele ukuthi ungabona umuntu esenza ulutho usekutshengisa ukuthi yena useyenzeni ngamavoti. Phela i-patriotic bill le iqondane nobani? Iqondane nami mina engihluphekelayo, ayiqondananga labantu laba vele abathi bona they are outgoing. No, bayakwazi ukuthi abaphumi. Two, ikuthi thina ama-leaders e-Africa sinawo, silabantu abathi ma bebona ukuthi la ephathinekiye umuntu ehlezi ethiye egabheni edinga abantu bese phuma labantu ebese sithi hayi liyani iphathi engikiyo kayenzi kahle, kungcono azifunele eyakhe iphathi ezalalela yena la uzayenza njalo. Labo bazaphuma kuye futhi nalowo muntu ngoba izanu yaphuma kuzaphu. Then kwaba lama breakaway, wonke lawa ama-parties amatsha amanye aphuma avele kuzaphu ngaphandle kwezani, abekho abaphuma kuzaphu kathesi. Abantu baphuma kuzani bebuya bezifomela amaphathi zabo, then bedize besemaphathini zabo besolane futhi bebodwa, and sokusiba i-disaster. That's why into eshota ngayo asishoti ngamaphathi, sishota ngama-leaders. So we are in a serious problem. Namhlanje abantu babuza mina bathi izaphu yathengisa ilizwe. Ngibuza umuntu ngithi wathengisa ilizwe wena uphethe isithupha esithi Zimbabwe izaphu yaletha ilizwe, kodwa wena ususithi bathengisa ilizwe. Wawufuna kwenziweni wena ma wawungokhona? Ngoba bona bathi kwakufanele kuliwe. Usilwa lobani? Izikhali uyabuzithatha ngaphi? Usilwa ungaphi? Ngoba you can't just fight njengelokuzeni njengaseSudan apho ngokudubulana nje kungalangqondo. Abantu labana ama-leaders lawa abezaphu, they were true leaders aba honestly, ngoba babetshengisa abantu ukuthi no, they don't need power, babefuna ilizwe ukuthi likhululeke. Ngiyabonga, thank you.
Hayi, lathi siyabonga. Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. kwezemelika kulokuxokozela kulandela ukukhwela kwemali engatholwa ngolenhlanhla kumdlalo welotho ethiwa yipowerball esikhwele yafika kubhiliyoni lamadola. Abanye ngabaveza emisakazweni izifiso zabo nxa bethe bayithola imali, kuthi abanye ngabathi inengi kakhulu imali le okokuthi ingahlanyisa omunye engayithola. Kambe kunguwe othole imali le ungenzani? Sixoxe lesizalwane seZimbabwe umnumzana Difa waJabi Bango Dube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Imali babugande kuthiwa enye into egcwele ama mysteries amaningi kakhulu esesivame ukuthi siwabone sizakala phakathi la kwethu singabantu nxa ukuthi siyesaphatha imali mhlambe singathi sizumbulo esikhulu. Imali le ngebhiliyoni US dollars nxa kungenzeka ukuthi iphathwe noma ngathi ithola iwino ngomunye umuntu wakithi, sekusiya ngokuthi umuntu yena ngokwakhe uvele into ethiwa imali uyijwa kangakanani njalo uvele umqondo wakhe ubanzi kangakanani nxa sezikhangela lapha ezimalini. Ngoba abanye silokubona ukuthi abanye bakhona silokubona amanye ama-programs afana labo I Blew It ayenzakala emazweni afana labo South Africa, uthole ukuthi umuntu wayibamba sibili i-1 million noma i-5 million kodwa aqeda laphana wahamba wayathenga nje izicathulo, wangathenga ngisho lo mbheda, wangathenga ngisho lalutho, kodwa-ke waba ku-nice time wayitsha waze wayiqeda yonke inya imali wasalesele izicathulo kuphela, wathenga lezimota eyabe ukuthi akasoza yenelise lokuzimaintaina. Kodwa-ke bakhona abanye njalo esake sibabone bethola imali, even imali yakhona noma ingabe incane mhlawumbe kungabe kungabo 500,000 kodwa-ke uthola ukuthi umuntu wenza izinto ezinhle kakhulu njalo ezikhwabithekayo, njalo omunye ahambe ayevula amabhizinisi abe le yinto ayevele ayelayo kusuka kudala enhliziyweni yakhe eyifisa eloyise ukuthi ngabe ukuthi uyenelise ukuthi ayenze. Yingakho yilapho kusuka khona ukuhlukane imiqondo yabantu ukuthi omunye engaya alandela uhlangothi lolu olufana lolobo olobo I Blew It noma engagxila kwezamabhizinisi abone ukuthi engenzani into engamsiza ukuthi imali leyo ihlale ikhiqiza ezinye izimali ezingamenza ukuthi aphile kuhle impilo yakhe kokuphela.
Bakhona abanye abathi bona bengayithola imali engako abasoze bayazise umhlaba kumbe abantu nje ukuthi bayitholile ngoba besesaba ukuthi bengagcina beloyiwe. Ukubona njani wena khona lokho?
Njengoba ngijilo gande ukuthi laphana sokusiya kakhulu ngokuthi umuntu yena ovele imali uyijwayele kangakanani noma ngithi ulesibindi esingakanani sokuphatha imali. Bakhona abanye abantu abatshintshwa imali izimali ezincane bebesebenziwa khona abanye njalo ukuthi noma engaphatha malini akula akasoze wafa watshengisela. Kodwa esikhathini esiningi sivame ukuthi sikubone ukuthi abantu nxa umuntu engaphatha nje imali umuntu uyatshintsha angasakhumbuli ngisho lamazwi la ayewakhuluma maphambilini ukuthi yena mhlawumbe uzazifihla. Kodwa sicine sesibona umuntu eseveza impawu eziningi kakhulu esezitshengisela ukuthi yena usengusozimali. Ezinye ziyabe sezifana lokuthi nje umuntu usengathi usezidistensa phakathi kwabantu noma usengathi usengumuntu osengu-handle with care kuzo zonke izinto, usengumuntu osesenza izinto eziningi kakhulu ngesikhathi esincane ngesivinini esikhulu okuyabe kucina kuze kutshengisela abantu ukuthi kubonakala ukuthi xa lo muntu lo kukhona ushuthi ikhona into alayo noma ikhona imali enkulu alayo ngendlela ayabe khiqiza ngayo izinto ayabe zenza on daily basis. So bengakukhuluma kulula ukukhuluma nxa ungakayiphathi, kodwa ke nxa ungayiphatha imali eyizumbu lesingako impawu azisoze zifihle, ngeke uze uzifihle ukuya ngapi. Kuzatshengisela kungasiko kudala ukuthi lo muntu lo usele mali noma ungazange wahamba wayababaza ebantwini ukuthi mhlawumbe wona usele mali engako, kodwa ke izenzo lezi into ozenza suku zonke ziza kutsho lokho.
Hello ke ngumnomzana Difa waJabi Bango Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Igqwetha umnumzana Ngcobani Sithole uthi ukuphikisa kwakhe umthetho olawula ezokhetho akuphehlwanga ludaba lukamnumzana Xavier Kasukwere, kodwa inkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Omunye wentatheli zindaba ezibikwa zihlukuluzwe ngabebandla leZANU-PF kobulawayo ngomvulo uLungelo Ndlovu osebenza ezimele uthi usinde ngokubaleka. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibanini njalo kusasa sikhathi sinye.